Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani izulu kandaba hola mngela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhla ziku 8 Nhlolanja 2022 ngo Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wehluleka ukuya kobulawayo ukuyakhankasa ngoba amapholisa ethwalise nzima abalandeli bakhe.
Abantu bebehlukuluzwa amapholisa bebelokhu bebuziswa imbuzo engapheliyo hambo lwakhe.
Uhulumende uthi abantwana besikolo bahambe ngobuningi izolo kodwa abanye bavalelwa phandle ngamatitshala.
Njalo iyakhuthazwa futhi igovernment ukubana inanzelele phela iholo lamatitsha. Kunje nje otitsha abalazimali zokuhamba ezikolweni.
Inhlanganiso ekhuthaza ukuphothwa kwabokuza kwele South Africa, e-South Africa First, ithi izasungula umkhankaso wayo ngempela sonto e-Hillbro othiwa Operation Dudula. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wehlulekile ukuya kobulawayo ukuyakhankasela abazancedisa kukhetho izolo ngoba amapholisa ethwalise nzima abalandeli bakhe. UChamisa bakumele ayephawula umkhankaso wabancintisa ukudinga izikhundla zokuba ngamalunga edale lephalamende lekhansili kobulawayo. Kodwa kusukela ngeviki edluleyo inkokheli ye-CCC kobulawayo ibikwa ibithwaliswe nzima ngamapholisa kade ihlukuluza esithi iveze imininingwano yohambo lukaChamisa. Sixoxele isikhulumeli sebandla leli kobulawayo umnumzana Swithan Chirowotsa.
Hayi silokudana kakhulu ngoba umongameli we Citizens Coalition for Change advocate Nelson Chamisa ngesenelisanga ukufika kontuthu ziyathunqa ngenxa yokuthi abantu bebehlukuluzwa amapholisa sebelokhu bebuziswa imbuzo engapheliyo ngohambo lwakhe.
Wona umumo unjani lapho nxa lidinga usekelo?
Inketha le nkulumane siyalisi ukuthi sibe lama roadshow nxa isithi ama roadshow ngisho ukuthi khonokhani kwenziwayo kutshengisela esiyake sikwenze ukuthi imota ziyabe zilandelana zitshengisela kuyindlela yokukhuthaza abantu ukuthi beregister ukuvota lokukhuthaza abantu ukuthi bevotele ibandla lethu. Lokhu amapholisa asalisile kusitsho ukuthi sesiyehluleka-ke ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi besivotele. Sibona kuyikwephula kwamalungelo oluntu. Section 281C umthetho weZimbabwe awuvumi ukuthi amapholisa asalise ukwenza umsebenzi esiwumele esiwenze njengebandla eliphikisayo. Enye into eyenza ukuthi umongameli engenelisi engakwanisi ukuthi abe lathi yilokhu ukubotshwa okwenziwe amalunga ethu Citizens Coalition for Change eGweru lapha kade bele roadshow okwayizolo. Kwakhanya ukuthi abantu baphonga ukubotshwa nje ngenxa yokuthi bebe phakathi kwezimoda. Lokhu sibona ukuthi kwephula kwamalungelo oluntu, into engamelanga iyenzakale elizweni lathembisa umhlaba ukuthi isiphatho sika Robert Mugabe asoke siphinde sibonakale kuleli lizwe. Njalo enye into eyenza ukuthi umongameli engabuyi yisehlakalo sekhwekhwe lapho kuhluthune khona imoda ye-CCC ihluthune abantu bezano. Lokhu utshengisa ukuthi kulokulobudlwangudlwangu udlakela olwaluvele lukhona olwalubangela ngabantu ababesebenza ensita besebenzela uRobert Mugabe bekhokhelwa umnankakho. Lokhu umkhuba bona lo awukapheli ulokhu uziveza sonke isikhathi. So silokudana kakhulu ukuthi lapho kobulawayo siyehlulekile ukuthi sibe lomongameli ngalezi zizathu.
Umnumzana Swithan Chirowotsa isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda.
ezinengazenelisanga ukuvulwa izolo ngosuku lwakuqala lwe-first term yalonyaka ngoba ababalisi abaningi kabayanga emsebenzini bekhala ngokuthi abalamali eyenela ukuthi bagade lokubhadalela indleko zabo ezitshiyeneyo. Kodwa uhulumende wethule umbiko esithi izikolo eziningi zivuliwe izolo, lezo ebezivaliwe uthi abantwana bayehlulekile ukungena ngoba amasango evalwe ngamatitshala. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama obhodabhode ngezikolo zeHarare wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abafundi ezikolweni eziningi zikahulumende zalabo abahamba bephenduka emakhaya ama-day schools baphindele emakhaya bengafundanga ngemva kokuba ababalisi bengabuyanga ukuzasebenza, kuthi labo abenelise ukubuya bebezihlalele bengafundisi. Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ esigabeni sakoBulawayo, uMnumzana Vusumuzi Mahlangu ulandisa kabanzi ngokwenzakale ezikolo.
Kodwa into ekhona ukuthi ababalisi abaningi abafikanga emsebenzini. Abantwana laba abaqalisa ukufunda abagqoqela i-ECD bakhanye belokhu belabazali bema emagedini bengelamuntu obancedisayo, okutshengisela ukuthi ababalisi bereka bakho ngaphakathi. Njalo nje abantwana abaningi sebephendukile ezikolo eziningi.
Ulandisa ngakubonileyo uMahlangu ngesikhathi ebhoda ezikolweni njengesiphathamandla se-PTUZ ukubona ukuthi kuyini obekusenzakala lamhla.
Isikole ngike ngazihambela ezinjenge-Newman Magsetjeni, Robert Threadgold, lezinye izikolo. Bona abantwana bebiselwa ngemuva ukuthi hayi akula kufunda. Ahamba futhi njalo emalokishini zabona izikolo eziningi ngozigoqela oFusi, oNyanda, Landa, yonke-ke izikolo lezi abantwana babiselwe ngemuva ngoba kababalisi babekho.
Isikhulumeli enhlanganisweni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe RTUS uMnumzana Themba kuye moyo uthi lanxa befisa ababalisi ukuba baqhube umsebenzi wabo uyehlula ngoba benganelisi indleko.
Unye okubalelileyo ababalisi balambile, kathi sake lingela lutho limanjani ababalisi balambile okungenza ababalisi basuthe $540. Hayi amahlaya la esiwabona, xa ababalisi belambile ngeke benelise ukufundisa.
Abazali bathi bakhathazekile ngokungavulwa kwezinye izikolo elizweni, bekhuthaza uhulumende ukuba alungisise izikhalazo zababalisi abakhala ngazo. Omunye walaba bazali abalabantwana obekade kumele baqale izifundo lamhla uNkosikazi Sibongile Sibanda wakoBulawayo.
Njalo iyakhuthazwa futhi igovernment ukubana inanzelele phela iholo lamatitsha. Kunje nje oticha abalazimali zokuhamba ezikolweni. Iyakhuthazwa sibili khona lapho igovernment ukubana ikhuphuyise iholo lababalisi. Siyathemba njalo isikhalazo samatitsha la sizwakile.
Yehlule imizamo yokukhulumisana lesikhulumeli sogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary uMnumzana Taunga Nandoro esithi usemhlanganweni wokuhlaziya udaba lwezikolo, njalo abogatsha lwakhe bezokhipha umbiko phezu kokuvulwa kwezikolo lamhla. Kodwa size saya emoyeni elokhu engakethuli lowo mbiko. Unobhala wezokukhitshwa kwemibiko kuhulumende uMnumzana Nick Mangwana ulobe ekhasini lakhe lebulenjini le-Twitter esithi izikolo zivuliwe kulandela ukusungulwa kwazo lamhlanje njengalokho okwahlelwa nguhulumende ngesikhathi eyekethisa iziqondiso ze-COVID-19. Ukungavulwa kwezinye izikolo ikakhulu lezo ezilabafundi ababuyela emakhaya ama-day schools elizweni kuza ngemva kokuba ababalisi bexwayise abazali lohulumende ngeviki ephelileyo ukuba bebengasoke benelise ukuphindela emsebenzini namhla bekhala ngeholo elinganeli indleko zabo ezigoqela imali yokugada besiya lapho bafundisela khona. Ngomgqibelo abenhlanganiso yabakhokhela izikolo eyeZimbabwe National Union of School Heads ZINUSH labo bakubeke sobala ukuba bengasoke baye emsebenzini njengoba ababalisi beza kube bengekho. Abatholakala ezikolo kuyingoba befuna ukuyasiza abantwana ukuthi babuyele emakhaya. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Lokhu sikudaba lunye Sixoxele siphatha amandla senhlanganiso elwela izisebenzi e-ZCT US Government Western Region, umnumzana Ambrose Sibindi.
Well, siyananzelela ukuthi lamhlanje izikolo zivuliwe, kodwa keqinisweni siyananzelela izikolo eziningi ababalisi ababuyanga. Kwezinye indawo kusuka kuthiwa nje kulaba abalisi abambalwa, abantwana bekhanya bekhona, abantwana bebehambile sibe esikolo, kodwa bekhanya bengelamba abalisi bezidlalela ema-classroom. Kuthi ababalisi abanye abalutsha ngade bekhona, abanye bebetshela abantwana ukuthi bazibuyele ezindlini. Benanzelela ababalisi abakho. So ke umumo khanya wezikolo, izikolo zivuliwe yebo, kodwa zivuliwe ngebiso, kodwa kweqiniso akula mfundo ethatha indawo ngoba ababalisi bengekho. Labona abalutsha ngade bekhona bebengafundisi, njengoba abantwana bekhona kade bekhanyela nje ukubuyela abantwana indlela abaziphatha ngayo. Yikwesiumbiko esiyitholayo izikolo eziningi ukuthi bekungela abantu. So kuyinto ebuhlungu kakhulu leyo ukuthi abantwana sebefikile esikolo kodwa akula mfundo ethatha indawo.
Njengenhlanganiso yezisebenzi i-ZCTU lina lithini ngodaba lona lolo?
Well, kuyinto ebuhlungu njalo kuyinto eyangisayo leyenzakalayo ukuthi kambe uhulumende mingaki iminyaka ababalisi bexoxa laye bezama ukumtshengisa ukuthi laba balemuli abafanele baziphilise and lezo muli uze baziphilise badinga ukubana bathole iholo elithile and becace ukuthi bona imali abayidingayo kuyimali le abayevele beyihola ngale ngesikhathi kusasihola ama-US dollars. Yimali abayikhangele ukubana bayithole and njalo besikhangele ukuthi thina uhulumende njengoba kube kathi izikolo bezivaliwe kathi esinxa i-COVID, uhulumende ngabe unguhulumende wabantu lobunono lokuhlakanipha okuthile. Uhulumende ngawuthethe leli thuba lokubana bize inhlanganiso zababalisi axoxisane labo ukuthi i-COVID iphele isikolo sizavulwa. So ke lapha ake sixoxisaneni sibone ukuthi siphathisana njani ukwenzela ukuthi nxa izikolo zivulwa kungabisuba le nkulumo efana nayo ukuthi abantu abalahola abantu bafuna iholo. And ungakhayela kathesi okunye sibili ababalisi uyananzela ukuthi asike sibasole ngoba ikakhulu umuntu yathole i-transport iyadura kwezindawo kathesi abantu bemjova laba ngenota uzukuba abatholakali abhatala ama-200 pound one way. Abemakhaya kasikhulume utisho sekhaya kathesi vele azoyenelise ngoba amabhasi onke amakhaya imjova ngihambe emakhaya ibhadalisa nge-forex utisho uzihoyela i-pound. So eqinisweni laba nxa sesikhayela siyabondayo uhulumende sofanelake alalele into ezikhulunywa ngababalisi azame ukuthi azadrese ukwenzela ukuthi imfundo yezimbabwe lathi beloncedo ngoba thi abazali thina lokho esikwenziwayo ukutshontshela imali ze ngoba siyabhadala ama-fees izikolo ziyakhweza ama-fees sibhadala ama-fees kodwa ekuqineni kwezinto zonke abantwana bafunde okuya. So khona kuyatshengisa ukuthi silo hlupho olukhulu olungelaqhubeka lunje imfundo futhi ukuthi abantwana bafunde imfundo yezimbabwe uhlonza luyehla luya phansi uzananzela ukuthi siyafika esigabeni sokuthi nxa usuthole i-certificate okuthi ufunde ezimbabwe uyagcina ungasayemukelwa kwezike kwamanye amazwe ngoba benanzela ukuthi indlela okwenziwa ngayo asiyo indlela enhle idlayina lo uhlonso lwehlela abapasi leyo gcina ungelasho ukuthi upasi okweqiniso yini. So ke uhulumeni ngoba unanzela ukuthi uyabulala uhlonzi lwemfundo yethu abuye futhi asilulazise lakwamanye amazwe omakhelwane bethu. So ngokunjalo iqiniso elikhona ukuthi uhulumende masinya ngabize amatamatisa aqoxisane labo bavumelane into lengqondo layalethi offer ezatshengisa ukuthi la uzimisele ukuthi uhlupho lolu lwababalisi lulungisiswe ngaleyo ndlela kuyo kuphela impendulo ezasinceda ngoba ukuthi kube le strike esihlala sikhona siza ngazi iminyaka mingaki amatisha asekhala lomsebenzi asasebenza asekhala lomsebenzi kambe kuze kube nini ungazibone vele uhlupho luqhuba luqeda ama-2-3 lo hlupho olufana nayo kusho ukuthi kulo muntu ongaserious khona uhulumende kaserious ngoba ngawuserious ngawuhlupho lusowalulungisa lungabi lokhu luqhubeka abantwana behlukumezwa bengaye esikolo abatshela amatshela ehlukumezwa esebenza engatholi lutho imuli zabo zidubeka.
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU esigabeni se-Western Region ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekubulawayo. Inhlanganiso ekhuthaza ukuxutshwa kwabukuza kwele-South Africa e-South Africa First ithi izasungula umkhankaso wayo ngempelasonto e-Hillbrow othiwa Operation Dudula. Linhlanganiso ihaze amagwaliba akhuthaza izizalwane zakwele-South Africa ukuthi ziye embuthanweni othiwa uzenzelwa enkundleni ye-Phulinja Cop Park e-Hillbrow lapho okuzaxoxwa ngokududula abukuza. Akukacaci ukuthi lo mhlangano uzaba ngokukhuluma nje kuphela kumbe kuzathathwa amanyathelo okuxotsha abukuza ngoba injongo elotshwe kumagwaliba la ahaziweyo ngeyokususa abukuza e-Hillbrow laseBeria.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is Waziphuma a Voice of America at the Washington DC.
Manje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi usibalo okukhulu webhanga leReserve Bank umnumzana John Manguja uthi ukubuyisela ukusetshenziswa kwedola leMelika kuphela elizweni akusoze kuqede indubo zomnotho welizwe. Leli phephandaba lithi Manguja wethulela amazwi izolo wasesithi umkhankaso wabosomabhizimusi abathi isisindo sedola leZimbabwe siqhubeka sisehla okwenza kube nzima ukuthi basebenze elizweni kayisilo qiniso. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umphathinhlambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ukhuthaze ukusungulwa kwamadale ezomthethwandaba azakuya thonisa amacala emaphandleni. Ephawula ukusungulwa kwemthethwandaba ukuthoniswa ebulenjini, uZiyambi uthe uzwisa ubuhlungu ukuthi izakhamizi zihamba imango emide emadolobheni zilanda amadale ezomthethwandaba. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani basakazi, linjani lonke abeStudio 7, bingelele labantu bonke abathanda ukulalela indaba zeStudio 7. Nami ngiyazijabulela lezi ndaba ngoba siyakwada la ngifihle kwakhona bakhuluma njengokuba. Indaba kaMakhuphe lobhruwa kuMonzora laba akube njalo sibili ngoba into abayenzayo kubochamisa bexotsha abantu abelinye ibandla. Namhla bakhuluma ukuthi umuntu elinye ibandla exotshe njani elinye ibandla. Abakubone labo ukuthi kubuhlungu. Ngakubona uMakhuphe vela kwale kunjalo abamxotshi uMakhuphe wenza into elangqo exotsha abantu kubelinye ibandla. Athe sokumtholile la engakhali ngakumthabisi njengoba wayekwenza. Wayekwenza kwathi la kuzambamba naye uMonzora la kuzambamba futhi. Ngiyabonga.
Yes, salibonani, salibonani basakazi beStudio 7, linjani, linjani lonke kunye labalaleli. Ye, mina ngumoyo uStanley selwagwelo. Ngizama ukuthi ngibonise ke amadoda lawa abo Monzora ikakhulu wethu nesidube labanye babo ukuthi akusebenzi ukuthola besiba nomhawu bengelabalande. Bachitha isikhathi sabo nje becabanga lezi zinto ze ezingela sizo kubo empilweni zabo. Bona kabakubone nje ukuthi baphelelwe nje sebefana nabantu abanqunu ngoba kube lokho beseza njengafana lokho bethembe imithethwandaba besithi bona balandela iconstitution. Kuludaka lodwa abalwenzayo akusoze kubasize ngalutho. Thina yasi abantu vele abasoze bengitshela okokwenza ngomunye umuntu nje osithisisa ikhanda. Sesibabonile kudala ukuthi basithisisa ikhanda and never ever vela kula muntu ozovela ethone kwesithi isikhathi elandela abantu abanjengabo Monzora labo witness do. Yili qiniso elikhona lona lelo. Abantu asoziwula, abantu asoziyelele nanxa bezitshela ukuthi bona bakhala impilo kube bahlakanipha ukudlula abanye abantu ngesiqiniseko sokuthi hayi ngeyelo yelo bafike ekugcineni ke kathesi. Sizobafundisa, sizobatshela, sibabonise ngoba sibona ngathi bayiziphofu abakwenzayo kabakwazi. Iqiniso elikhona. Ngiyabonga basakazi.
Sanibonani, sanibonani uStudio 7 basakazi bethu nonke nje ngobuningi benu kunye labalaleli beStudio 7 olibonisayo ke lapha ngumdala uKhumalo ngilana eGoli bakwethu. Iphuma namhlanje sicelo, sicela nginaso lapha, ngicela kini basakazi bethu beStudio 7 ukuthi uBelief Gawule indlela akhuluma ngakhona mali imnike ithuba lapho kuStudio 7 ukuthi aphawule inkulumo yakhe isuka ingaphathi kahle abantu abaningi. Kukhona abanye sebebacela ukuthi kungayinani amiswe eceleni nikhethe omunye umuntu ongamela iZANU-PF mhlambe angakhuluma abe nobubelo, angakhuluma mhlambe into engashiya abantu benethemba ngoba uBelief Gawule ungathi ngumuntu ongahlali eZimbabwe esizweni especially esizweni sikaMthwakazi. Ungathi umuntu ohlala la eKenani, nayo leyo Kenani kuyile iparadise dice emenyezelwa ngabantu bamawashtar othola isilwane sidla ama orange labantu idlala labantu nama ebuzwa into ebonisa ukuthi abantu bangathi babuhlungwana ngayo yena nje uyishaya indiva ayenze into eqondileyo hayi siyazicelela bakwethu umise necinga ubhili ugawule ngeizathu ezikhona ngayo ngifuna omunye umuntu ukuzani PF baningi ngabo abantu akusuye yedwa umuntu kumele phawulelisani PF kusizweni sikamthwakazi ungathi unembeza nje kuye kudala waphela akanawo unembeza ngiyazibongela bakwethu
sikalibona ngestudio 7 siyabonga kakhulu ngomsebenzi omhle kangaka elisiphathele wona ngathi ngaqhubela phambili njalo mina nje ngithanda ukuthi ngiphawule ngayo indaba le ephathi le entsha sisistile yabo Nelson Chamisa abantu abayigxekayo ngapha nangapha ukuthi abantu zipolitika abalazi ukuthi impilo yabantu ukuthi bonke abantu abasole MDC bazimisele ukuthi bazohlala bengaphansi kwentende yezanupief bengazi ukuthi kuyaze kube nini abanye bahlupheka khona ekhaya abanye bahluphekele emazweni ebalekela leyo zani leyo ngoba ngikhuluma kanjalo nje ngicabanga ukuthi isisistile MDC alliance yiyo iphathi hamba ngeqiniso ngokokuqala ayikwazi ukuhlukanisa izizwe ukuthi ichwasa abantu ngohlaka ukuthi kuphele lowo ngumshona lowo ngumndebele lowo ngumvenda lowo ngumshangane lo uyidonga lo yini so sithanda abantu abangasiphatha besikhombisa ukuthula nothando njengabo labo osisisile abakade bephuma ku-MDC sesisababona babazama ukuphatha kancane besese lo Morgan kwi-MDC laphana ekuqaleni bangakayiphazamiso omonzora labangani bakhe labo so sicabanga ukuthi ma kungenzeka abantu bebambisane bebemunye behambe ngokuningi beyivotela layiphathi iphathe yangisibala ilizwe lakhe lingajika lube ngcono lube lesithunzi lakwezinye izizwe ma kuthi kukhona lokhu abantu abakusolayo-ke sebengaqala-ke lapho ekukhuluma ngoba abanye abezwa bakhuluma bayigxeka bathi ye uChamisa bahluleka ngelizwe lokuba liphathayo angaze ukuthi baphatha kuphi oChamisa ilizwe labo asafuna ukulithatha ezandleni ezimbi kebekukhombisa ukuthi mhlawumbe ana ungalithatha bebeke esimeni esingcono so mina ngiceda abantu bakithi bonke bevote beke berejiste bonke bayovota bonke njengabe kuya ngami bevotele lelo phathi lelo qembu lelo elaboChamisa lelo bone ukuthi umehlungeke ube khona sesingaqala-ke manje ukukhuluma hhayi manje ngiyabonga kakhulu
kanye nabalaleli bonke nginombuzo omkhulu lana ukuthi khonokho okwenziwa ngabezeki mobile registration yakuleya abafuneni ukuvotisa amasinki abantu abafa kudala yeni khonapha ngento yakule bona behlulekane ukuthi bafake izindawo zirejistra bahle ukuvota funa ukuphela ngakho yeni khonokho mnayo ukuthi njambathembi ngaba yini nje ngabakwazi umama lo omhlophe lo ongakhanyi ukuthi uvele ikhanadi kumbe umhlobo bani lo uyamsula vela kumthembi ngibona kathi ngibafuna ukuthi agcine sebevotisa nje abantu nje abayeke namafoni wonke besilekani kuyavotisa abantu fleyafleya kuyarejistisa abantu fleyafleya lapha yikho lapho engibuza khona ukuthi lokhu kungasiza abanye abezwayo abakuzwisisayo khona ukuthi kwenziwa kanjani hayi mina ngikuthembe lokukamamobile registration lo ona nje sebefuna ukuvotisa amasenkwa afa kudala nomothula indlovunkaye kwesikhubokhubo iyani kadala
studio 7 ngu-Allen Nyato okhulumayo nenjani nonke balaleli bakastudio 7 hhayi mina ngiyaphila ngilana egoli ya ngiyezwakala imibiko yonke ekhulunywa ngabantu besizwe sakomthwakazi achaba Zimbabwe abesizwe sikamthakazi hayi abayimi lo mqondisi yiko-ke umqondisi uzama ukukhipha abantu egibhide kodwa abantu abakuboni baleke belandelelana nabantu basempumalanga abangamashona abangasi izwe hambe mingaki iminyaka amashona eleke edlala ibhola egrawundini edlala ngabantu basibulalela izihlobo basibulalela izifuyo basibulalela lo mhlaba lapho esikhona baphinda bazothatha izindawo lapho esihleli khona sokuyibona sebehlele bayakusa lapho esihleli khona kodwa konke loko asikubona sihleke siphethe sithi umqondisi akalungile kahle kahle sifunani ukubuswa kuphela ngokushaywa ngezingodo njengoba basibulala ngezingodo kanje besishisa abanye abantwana ingane zifakwe engigeni zigigwa sibhekile ngamehlo lamhlanje umuntu uyazwelekethi umqondisi akalunganga abantu si isizwe sikamthakazi ake sivuke nini ilizwe kaliqunywe leli akuse komthakazi abantu beke bephume eminyameni ngaphandle kokuthi lizikhiphe lina bantu bakamthakazi eminyameni umqondisi uyakhanyisa uzathe sibani kodwa lesi sibani abantu bafuna ukusicima bona basithela amanzi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ne WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika idlale elithonisa umvukela kazibandlela umnyaka odluleyo lithi lizacela owayengumsekeli kamongameli wele melika umnumzana Mike Pence ukuthi azofakaza phambi kwalo abalandeli bakamnumzana Donald Trump owayengumongameli wele melika bavuka eseganga bayangena ngamandla esigodlweni seCapitol Hill besithi kugenqulwe impumela yokhetho yena uPence uze wavuma ngempela sonto ukuthi uTrump mpela wayefuna ukuthi agenqule impumela yokhetho esithi kwakungalunganga ukuthi akwenze yikho wala ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazi wele Melika unkosikazi Priscilla Ndlovu
uTrump uMike Pence sokumenza ukuthi aphumele egcekeni ukuthi kulabantu abavela eofisini kaTrump ababesebenza loTrump ababengama staff kaTrump labangabakhe ababesebenzela yena uMike Pence abasebekhuluma amaqiniso kodwa nxa wena ungumuntu ungu Pence ukwazi ukuthi abantu bami sebekhuluma amaqiniso uyabusaphikelana okunye la ukuthi la isifiso sokufuna ukuthi abe ngu-next president so uyazibonela yena yedwa ukuthi ngingekela ukukhuluma iqiniso abantu bazahamba bengibuza ngendaba leka isoziphele lanxa engaphumela ngegcekeni nje ukuthi uphumele egcekeni obali ukuthi ukhanye ukuthi silungumuntu osetshintshile isimo uthi uTrump ye wayefuna wayewazama kakhulu ngemzamo eminingi ukuthi aguqule ama-election besakuthi angakhuluma iqiniso ukuzama samkhathaza kusasa mwana nganikho okunye okumenza ukuthi aphumele egcekeni ngoba la ufuna ukuthi ancintise xa engaphumele egcekeni kuwisa uTrump i-competition izabancane yimicabango yami leyo
siyabona ukubana bathi kuyayenzakala ukuthi uzancintisa njalo kukhetho akusoze nalokhu kumenza ukuthi anganqobi
Trump uzimisele ukuthi uzancintisa ukhetho enye into esimele siyicabange lapha sikhangele sihle kuhle ngoTrump uTrump phele wina kuqala i-election asikukuthi wayemsu wayelezici ezinengi kakhulu ezetheswa ngabantu omama bemethesa ukubadlwangula esitshela ukuthi yena ngama ku-Fifth Avenue e-New York adukula umuntu abantu bamvotela kuphela kuzwakala ukuthi uTrump wayeqilibezela ngama-taxis eqamba amanga simuzwa ezikhulumela ehleka izilima esenza konke ethethisa abantu ekhanywa nje ukuthi vele ngumuntu owayelembeko engekhoyo ekhatshana abantu bamvotela kuphela sona lesi sizathu sake sokuthi wavotele njalo engcolile ngibona yikho kumpha igunya lokuthi lakathesi bona abantu abangivotelayo bazangivotela ngewine kuphela lokuthi enye into emenza ukuthi acabange ukuthi uzawina ikhona lapho okulama states njengabo Georgia labo Texas ama states awe South amaningi then u-Wisconsin lamanye laba bacabanga ukuthi bona bazasebeguqula indlela okuzabalwa ngayo amavoti ngenye indlela abona ngayo ukuthi ubona ngani angawina abantu bazamfuthi singakhohlwa futhi ukuthi uTrump okumnye umnika igunya yokuthi uTrump lamasapota bakhona abanye abantu abalaba abangaboni lutho ngokwenziwa nguTrump ngenxa yokuthi vele ingqondo zabo zikhohlakele bacabanga ukuthi uTrump bamvotela ukuthi khona ezalondoloza umbuso wamakhiwa ukuthi amakhiwa ahlale yiwe aphezulu yikho kubenza ukuthi bavotele uTrump ayikho enye into uTrump bazamvotela uzabona ukuthi nxa engahamba ayirana uwina ngaze akawina umhlaba ukuthi abe ngupresident kodwa uzamangala ukuthi bakhona abanye abantu abazamvotela ukuthi ngasona lesi sikhathi eqalisa ukukhulunywa izinto ezimbi ngaye abantu bafake isikhuni endlebeni bathi samvotela phela thina uTrump samthanda
unkosikazi Priscilla Ndlovu ngolandela ezombusazo wele Melika ubekhuluma ecingweni le studio 7 esedolobheni leSeattle esigabeni seWashington State
singangaqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wehluleka ukuya kobulawayo ukuyakhankasa ngoba amapholisa ethwalise nzima abalandeli bakhe. Inhlanganiso ekhuthaza ukuxotshwa kwabokuza kwele South Africa, South Africa First, ithi izasungula umkhankaso wayo ngempelasonto eHillbrow othiwa Operation Dudula. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abengenelisanga ukuza indaba zethu linakho ukuzilalela bulenjini ku-www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo isasa.